sibone ngani uhulumende lo nguhulumende ojonge ukukhathaza kumbe ukuharasa abantu besifazane, especially abakupolitics abaphikisana lohulumende ukwenzela ukuthi iyethuse abanye omama abangabe befisa ukuthi bangene kumzabalazo lo wokukhulula ilizwe leZimbabwe. Siyakhathazeka ngoba amankazana amathathu lawa ahlala esentolongweni kathesi nje namuhla bebehambe ukuya ku-court case yabo. Esithemba ukuthi khonapho yikho kuvuke okubangela ukuthi babotshwe. I think uhulumende ubona ukuthi amankazana la aqinile, bengabanye ngakudala bangena emlindini, kodwa sibona amantombazana la alokhu ephuma emphakathini bekhuluma ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Sababona futhi bekhuluma ngendaba ze-gender based violence, bekhuluma kwabuhlungu, bekhuluma le ndaba yabo ukuthi uhulumende wabahlukuluza kanjani. Yindlela yokusayilensa kumbe yokuthulisa abantu aba-vocal. Kuyafanana nalokho okwenziwa kubo-Hopewell Chingonola, bo-Jacob Ngaruvumi labo Fadzai Mahere. Kuyafanana, uhulumende lo mina ngibona ngazani uzonda abafazi kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Sikhala uze wakhululwa ngemali yesibambiso ye-bail namuhla. Ulithini ngalokho? Amalungelo abantu yalokho esephulwa yini kumbe hayi kulandelwa umthetho?
Yeah, amalungelo oluntu alokho esephulwa eZimbabwe ezithandekile ukunikwa kwe-bail uSikhala. Mina ngiyamangala abantu besithi congratulations, congratulations yani, ubengamelanga abotshwe vele in the first place ngoba akalacala. USikhala wayengelacala, uNgarivumi wayengelacala, uMahere wayengelacala, lo Alan Moyo umntwana lo lokhe ebuholela esejele akula lutho olwenziwayo ngenxa yokuthi wakhuluma nje wama emphakathini etshela abantu ukuthi izinto kazimanga kuhle esikolo, abafundi akula mali, abazali abala mali. And uyangakhangela Thandekile, mina into engimangalisayo ukuthi zona izinto esizibona zisenzakala kathesi yizo izinto ezazisenzakala ngesikhathi sikaSmith. Yikho obaba bethu labobhuti bethu baphuma baya empini besiyalwisa khonokhu ungaphathwa kuthi, khonokhu kwephulwa kwamalungelo ethu, khonokhu kuphathwa njengathiwa kasisobalo. Yikho sasikulwela khona lokhu, sesiphinda sesikubona futhi njalo sesinozivuse thina sithi sesikhululekile, kodwa sokuwesa than lokho okwakuyikho khona kusesengumbuso wamakhiwa wamabhuti.